Ye ongabe kubangela lokho yikuthi kuke kwahlangana abantu kakhulu nge Christmas lama holiday ladlulileyo okungenzeka ama ukuhlangana kwabantu lokho yikho esesikubona namhlanje ngokuba bangahlangana abantu kuyathatha izinsuku nyana kumbe amaviki singakaboni umthelela wakhona ubusuvela kanti ke futhi kule ngozi yokuthi siku second wave yokuthi sokuqansa nje sokukhula kumbe lo leligciwane elitsha ele South Africa ilwese silibona eZimbabwe njalo izo izinto ezintathu lezo kungenzeka sezisenzakala phakathi kwazo ngokubambisana kwazo kumbe yodwa yazo yiyo esisenzakala eZimbabwe.
Ubona abantu bayilandela na iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kumbe bagqoka ama-mask nje nxa kuthi babone amapolisi?
Abantu bayilanda ngendlela ehlukeneyo indaba ye-COVID-19. Abanye bayalandela, abanye kabalandeli iziqondiso lezi zokuvimbela ukumemetheka kwegciwane. Ungaya emalokishini, emakhaya, lakwezinye izindawo edolobheni, uzathola abantu bengagqokanga ama-mask, bengenzi i-social distancing, bengenzi izinto lezi ezifanele ukuthi bazenze ukuze bavikeleke, begqoka ama-mask kuphela uma bebona amapholisa lamasosha. Ngakho ke lokho yikho kuyingozi. Kanti ke njalo kule ndawo eziminyeneyo ezinjengasemabhasini, siyabona abantu ngokusweleka kwe-transport bayaminyana njalo, bayaminyana ezimpompini zamanzi bezama ukuthola amanzi. So ziningi izinto ezenza ukuthi kube lula ukuthi abantu bathelelane leli gciwane okubangelwa yibuyanga, ukuhlupheka nje lokungalandeli iziqondiso ngendlela efaneleyo.